Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 11 kumpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi inani labantu abatholakalayo ne-COVID-19 liyakhuphuka ngesikhathi iZEC isithi isivale amahofisi ayo okwesikhatshana ngenxa yalo mkhuhlane.
Lingaze lalalela abantu abathi khona lo mkhakha awuqinanga ukuthi ungabulala abantu. Asikho lokho esikubonayo, thina esikubonayo azake sikubone lapha ngokuthi umkhakha lo uyanamathela njalo ubamba abantu abaningi ngesikhathi esilutshwana. Nxa ufika endlini ubamba wonke umuntu.
Ibandla le-MDCT lithi likhangelele ukuqhuba umhlangano walo we-Congress ekuqaliseni komnyaka ozayo.
So siphakathi kohlelo lokuthi silungiselele i-Congress leyo ezaqalisela kuma-branch, kuma-ward, kuma-district, kuma-province. Ukwenzela ukuthi nxa sizilungiselela ekhethweni, sizilungiselele lobukhokheli obuyibo obubekwe ngabantu.
Sile ngxoxo noMadlela Sikhobokhobo ngengoma yakhe ethi Amayelo.
Ingoma ejamayelo, ingoma yokujayiva, ingoma yokukholisa, ingoma yokuthi nangu December bakithi kathi corona yasihlupha, ake sijayiveni. Nangu phela umgidisi wamayelo uyavela, abantu abagidi sija sijayive.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi inani labantu abatholakala belegcikwane le-coronavirus liyakhuphuka malanga wonke, njalo kumanani awethule izolo ledlule inkulungwane eziyisithupha 6181 kwabhubha abayisithupha ngaleli igcikwane. Kusenjalo, iningi labantu emaphandleni liveze ukuthi lisemnyameni ngomkhakha omutsha wegcikwane le-coronavirus we-Omicron, njalo liqhubeka lisephula iziqondiso zokuvikela leli gcikwane eselimemetheka lasezikolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lanxa inani labahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 liqonga mihla ngemihla, ukudingisisa oqhutshwe i-Studio 7 kuveza ukuthi iningi lezakhamizi emaphandleni lilokhu lingalandeli iziqondiso zokuzivikela kulo mkhuhlane. Izakhamizi esiqoqelazo zithi iyadingeka imfundiso ngomkhakha omutsha we-COVID-19. Nangumnumzana Finis Ncube u-WhatsApp ngomalaba eMatobo.
Silobuzimo obukhulu ngoba vele abantu kade sebezihlalele. Ongawukuthi ukuze beqalisele bafudinga futhi ukuthi bancediswe bebuthaniswe bekhunjuzwe. Iningi kodwa elingela information alikuyenzi ngoba alikuboni vele. Abalaleli lamaradio ngoba abambi ngaphakide.
Umnumzana Ncube wengeze wathi lalapho begula kuba nzima ukufinyelela amaklinika ngoba ekhatshana.
Kumaklinics lapha kulobuzima kakhulu ngoba iSt Joseph maybe umsuka kimi it's 7 kilometers, Lentshela Nyemba ngokufanayo 7 to 8 kilometers. So ubuzima bukhona endaweni efana laleyo.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala isakhamuzi sesilikwe eGwanda North uthi inenge lahlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 likholwa ukuthi alingeke lisawubamba lo mkhuhlane, kungakho likethisa ukulandela iziqondiso zokuzivikela.
Into engingakutsho ukuthi abantu basadinga nje ukuthi bakhuthazwe futhi kakhulu ukuthi sokubuyile, sokuvuke, sokukutsha. And okuyikho futhi engibona engathi abantu sebezitshela ukuthi ngoba bahlatshwa kakusela hlupho, kabangeke basabanjwa i-COVID. Badinga nje ukuthi bakhunjuzwe ukuthi kuphendukile, sokuvukile, sokukutsha, njalo lanxa uhlatshiwe uyakwanisa ukuthi ube layo futhi i-COVID.
Osakhulayo Arnold Moyo wakobhekule Matobo uthi lo mkhuhlane usazomemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lapho izulu ezahlangana evela endaweni ezijiyeneyo.
Ujika kwale COVID kuyasethusa kakhulu ngoba ijike ngefestive, so kubuya abantu abaningi from across and thina lapha vele siseduzane abantu babequma ecingweni nje bengacrossanga ngokomthetho siyethukile ukuthi bazosithelela labo bantu
umkhuhlane COVID-19 somemetheka lasesikolo zemaphandleni kuthi umnumzana Agent Moyo umqondisi wenhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni
lapha emathebeleni South ubhubhane lolu luzwakalele ezikolweni ezilandelayo Mzingwane District sile Sihlengeni High Haumine leMzinyathini kuthi eGwanda sile Hwali Secondary kuthi eBeitbridge sile Bembe High leChamnangana kuthi eMatopo District sile Tohwe Secondary kuthi eBulilima leChankwa
umnumzana Moyo uphinde wathi lanxa isimo sinjalo inenga likahlolwa
ukhanya ngani ama testing kits abe shota lapha ukuthi abantwana laba balise bebengatestwa bonke
umqondiso ogatsha lwezempila kahle ezansi emandebeleni unkosikazi Ruto Chikotsore utshele lo msakazi ukuthi balawo ama testing kits ayeneleyo emakliniki lasezibhedlela zemaphandleni njalo laba abafisa ukuhlolwa kumele baxhumane lama rapid response teams endaweni zabo abezempila kahle bakuthaza uzulu ukuthi alandele isikondiso zokuvikela lomkhuhlane ezivalisa ugqoka ama mask ugeza izandla njalo nje ungazondelelani kana lokuhlatshwa iJackson ne COVID-19 vaccine ngimele umsakazo we Studio 7 ngisemajondene eGwanda ngiAlbert Ncube
Inhlanganiso yebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi sivale wonke amahofisi ayo elizweni okwamalanga ayisishiyagalolunye kusukela namhla kuze kuyefika mhla ka-19 kuyona le inyanga ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Embikweni ewethule namhla, izeki ithi izathatha leli thuba ukuhlanza amahofisi ayo lokuhlola izisebenzi zayo ukuthi azila COVID-19. Kukanti ezinye zizasebenzela ezindlini ezilehlekana emahofisini ngesikhathi kusavaliwe. Kusenjalo amabandla ezombusazwe athi yalenhlelo abeziqhuba ezokubhalisela ukuvota kanye lokukhankasela ukhetho. Asizweni inhlelo eziqhutshwa libandla le-MDCT kwingxoxo esiqhubele sikhulumeli saleli bandla mnumzana Witness Dube.
UPresident we-MDC ubaba uMonzora ubebhoda ehamba ebona ama-provincial executives etu labanye abantu bomphakathini nje jikelele ukuze azwe imibono yabo mayelana lodaba lwengxoxiswano phakathi kwamabandla wonke ezepolitiki lenhlanga ezizimele zodwa i-dialogue into eyaziwayo ukuthi MDCT idaba lokuthi sixoxisane njengabantwana bezimbabwe ukuze sikwanise ukubumba umbono omunye sikwanise ukusebenza ndawonye kodwa okunye esikwenzayo njengebandla uphume i-national organizing yethu ihamba ilungisa ama-structures ukuwagcwalisa ukuze ibandla likwanise ukusebenza lisukisela phansi lapho okulabantu abaningi khona njalo singabantu asebekhangelele i-ordinary congress yethu okumele iyenzakale kusiqendo sokuqala somnyaka engathi i-first quarter yomnyaka next year kumele sibe sesiyenzile i-ordinary congress lapho okuzakhethwa khona ubukhokheli kusukela phezulu siya phansi kokugcina so siphakathi kohlelo lokuthi silungiselele i-congress leyo ezaqalisela kuma-branch kuma-ward kuma-district kuma-province ukwenzela ukuthi nxa sizilungiselela ekhethweni sizilungiselele lobukhokheli obuyibo obubekwe ngabantu
Ibandla lakho lithini ngohlelo lokubhalisela ukuvota? Ngathi uhlelo lolu lulengxaki eziningi. Njalo abasekeli benu labanye bayenelisa yini ukuthi bebhalise.
Thina njengebandla silohlelo okuthiwa iGet Out the Vote campaign olwaqala asolu lezinyanga thile sibile lwaqalisa eZeki yona ingakathi izayenza iBlitz zayo lezi thina sasivele sesiqalile ngoba siyakwazi uqhakatheka ukuthi abantu baregister ukuvota. Sike sababona omama ukhuphe bephuma bekhankasa laba abanye eHarare bekwenza ngalokho ihluphe esihlangana lalo nje kuphela ludaba lwe COVID elokuthi akuvunyelwa ukuthi abantu babe banengi nxa besenza lo mkhankaso so kusiba into esiyenza singathi singabantu abeqomthetho kodwa luhlelo oluqhubekayo sincedisa kunhlanga ezizimele zodwa ama civil society bona abayibo abathwala abantu sebesiya ba register
siyabona abanye njalo lokho besithi iMDCT ayilasekelo oluningi yona izithi yiyo ekhokhela amacele wonke awe MDC ungathi lokho liqiniso yini balamukela njani abantu ezigabeni zonke zelizwe
usekelo silalo sibili njengebandla ngoba nxa siphuma sisiya kwenza izistructures zethu zibuya zigcwele sibonile upresident ephuma kwezinye indawo esihambe khona kubonkayi kubo marondera lapha tekhona ngeveli pelileyo hayi abantu bayaphuma ngobuningi e-airport amapolisa aze asimisa ngoba abantu babe baningi kakhulu bese saba ukuthi kungaba indlela yokuthi kuthelelwane i-COVID ngakho hayi ibandla liphilile ibandla liyakhula ibandla lisesimeni elake labakiso labuya lasuma laqina lathisaka so silethemba elikhulu lokuthi xa siqhubeka ngemsebenzi le esiyenzayo sizabona i-MDC eqine njengakhonoko esivele siyazi iqine ngakho
lo mnumzana Witness Dube sikhulumeli sebandla le-MDC team ngesizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane ngokugqitshwa komhlangano wokunanza umbuso okhululekileyo owe-US Democracy izolo amazwe abalisa elemelika Australia, Denmark le-Norway ethule uhlelo lwawo olokwenqabela ukwephulwa kwelungelo loluntu kusetshenziswa ubulembo lapho kuthengiselwana impahla ele-Libya lithi alisoze liveze uluhlu lwalabo abazancedisa kwisikhundla sokudinga umongameli kulelo lizwe kungakalungiswa okuhluphayo ngokusemthethweni okungabangela ukuthi kungasavotwa mhlaka 24 kuyonale inyanga njengelitshiwe okwesikhatshana ezandleni zika-Chris Gambe we-Studio 7 esethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
Lingayo litshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngoChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lodokotela Solwayo Ngwenya umholi wesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo sihlaziya udaba lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus
kana ngiyakwamukela uhlelo dokotela
yebo baba lamahlabu ezulu linjani ngapha
siyabona ukubana amanani abantu asebe banjwa igciwane le coronavirus lingani lilokhu liqansa nsuku zonke kungakubangelwa yini ngokubona kwakho
inani labantu ababanjwa umkhakhalo webhubhane le coronavirus lo uyaqansa ngokuthi abantu lokhu bengalaleli lokhu behlangana abantu besenza iziminye eminye edrobheni njalo nxa abantu lokhu besenze nje bephefumulelana eduze bengagqoki kuhle ama-face mask ubhubhane lolu alusoze luye ndawo njalo luzawube lokhu libuya le mikhakha emitsha lamabhubhiswana amatsha njengoba kathi sokulaleyo okuthiwa yi-omnicrom i-omnicrom le yiyo njalo eyenza ingani inani leli liyaqansa liye phambili khonapha ezimbabwe siyatholakala yikho kukhanya kuchiyene lamanye amahlandla akhona le ubhubhane lolu solunamathela masinyane okutshengisela ukuthi yilo lona lolutsha olwe omnicrom
wona umkhakha we coronavirus omutsha lo okuthiwa yi omicron lo unjani ngokuzwa kwethu sizwa kuthiwa ungani awubukhali njengalokhu kade ucatshangelwa kungakuyikho yini lokho
umkhakha lo omutsha lo webhubhane lo khanya mubi lingaze lalalela abantu abathi khona lo mkhakha awuqinanga ukuthi ungabulala abantu asikho lokho esikubonayo thina esikubonayo asake sikubone lapha ngokuthi umkhakha lo uya nama uyathathela njalo ubamba abantu abaningi ngesikhathi esilutshwana nxa ufika endlini ubamba konke umuntu ohlala khonapho le ndlu ukhanye uyanamathela yikho lo mkhakha ngibona iviki lezizayo uzaveza-ke ukuthi wona umubi okunganani ngoba ngibona ingani ngumkhakha omubi kakhulu uzaqeda impilo zabantu abaningi ngoba impilo imiphefumulelo yabantu abantu bayawudelela nxa bewudelela uyaphambili umkhakha lo umkhakha omubi yikho kangivumelani lalaba abantu abathi khona lo mkhakha kawuqinanga lo
inyathelo elithathwa nguhulumende elokuthi ilizwe liqhubeke lilokhu likumgoqo ye-lockdown ubona kulinyathelo elilungileyo na nxa sikhangela ukubana amanani abe phansi kodwa lokhu kungavulwa wena ubona njani udaba lwe-lockdown lolo
hayi mina mbona kuyinto enhle ukuthi uhulumende athi khona i-lockdown ibe isiyaphambili njalo ngokubona kwami kathesi nje i-lockdown le izavalwa iqiniswe kakhulu okokuvikela imiphefumulo yabantu ngoba lo umkhakha omutsha lo uyanamathela abantu abaningi bazabe sebefuna ukubuya ezibhedlela esibhedlela sesehluleka ukuthi sibayelaphe ngokuthi babe buya ngenani elikhulu yikho ngibona uhulumende konke labantu babe sebevuma uma ukuthi kufakwe i-lockdown engani iqinile okwedlula le khona ngoba le khona lokhu isekela abantu benamathiselana umkhakha lo njoba uzwile inani ukuthi liyaxansa ngelanga langelanga
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyalivalelisa bahlabezulu lawe baba Chris Gande ngicela lizibambe umkhakha lo omutsha we-Omicron lo uzathatha imphefumulo eminingi kakhulu ebantwini awuso mkhakha ozodlala lathi lo sicela umuntu wonke aziphathe siyabonga
lo-ke bekungudokotela Solwayo Ngwenya ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha ye-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Sibongile Banda umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party oqala ngokusichasisela ukuthi inhlelo zabo zithintwa yikuphindela emthethwandaba kulandela ukubotshwa kwabo kunyanga ezedlulelo
kandaba lokho esingenileyo kukade sisiyalalela ama-witness ake ngu-6 sebesithi bawitnessa ngokwayenzakalayo e-central size sihambe sisithi siyadinga upresident wethu asephelile-ke ama-witness lawo okunika ukufakazi wawo sokuyaqala-ke i-trial yikho nje kulokhu kuphosponwa njalo okwenze kwaphuza kakhulu bekulokhu kuphosponwa kuthiwe kule ngenxa ye-corona ngenxa yalokhu nalokhu kodwa ukuripota silokhu esiripota ngomvulo langolwesihlanu sonke
njengebandla lemthwakazi Republic Party lingathi abesifazane bemathebeleland olwabo uhlupho lwehlukene yini kulabanye abesifazana elizweni lonke
omama belokhu belakho ukuhlukuluzeka ngesikhathi segugurawuni umama wabulawela abantwana phambi kwakhe umama wabulawela umkakhe phambi kwakhe wasala labancane kumbe labanye abadala ababengekho ekhaya ezake kulingani lo mama ongazange abone lwanamhlula owenzakalayo siyabhoda mhamba ezigabeni ukubona umama ekhuluma aze ehlise inyembezi nobuhlungu abuzwayo ngalesi sikhathi 41 years after independence kuzisa ubuhlungu kutengisela ukuthi ngaphakathi isunda asikaholi ngakho ukubona kwakhe izinto evele elalokho kuhlukuluzeka ekhanda akuze ukufanana lalwana umuntu ongabonanga umbukazi ngoba yena kwesinye isikhathi nengqondo yakhe sisesaba ngitsho lehlamvu nxa linyakaza ubone umntanakho erethwa oyinkazana emehlweni akho kungumhlola ongakanani thina siyisizwe samandebele sisizwe samthwakazi esigcina amasiko kungumhlola oyesabekayo nxa ubona umntanakho ubabakazi isihlobo sakho sidlwangula emehlweni akho sebulawa emehlweni akho akala angamkhalela akala amkhalelayo akula ngcazelo ngeza ke ngithi kuyafanana lokuba mama wonke elizwe
sesikhangela lamuhla ke basalele kakhulu yini abesifazana emathebeleleni
amathuba wona azele azange alingani and alokhe engalingani yikho okwayenza kwaba lethwakazi Republic Party umama wakithi esindebeleni njengoba ubaba wayengekho abantwana abasalayo abanye abala ma birth certificate kunzima ukuthi babathathele ama birth certificate yebo silawuza umkhosi kuthiwa ngapha la ngapha bayathathelwa ama birth certificate kodwa kungemva kwesikhathi esingakanani abanye sebelama 40 years abanye sebelabantwana bavele benjalo nje abasebenzi abazange bafunde imali lezi ezibuyayo kuthiwa lezi zimali zikahulumende lezi zimali ezamabhizinisi abazitholi ngenxa yobana nxa ungasowezana ufiyeko lezo mali kazisoze uzitholi so amathuba abomama azafanana njani umama elokhe ekhona phana asicwa khona i-independence ngo-1980 elokhu ekhonapho ngaphandle kokuthi asukume alime kuma-streams wona lawa emalokithini nxa ehlala edorobheni nxa ehlala ekhaya ulokhu eqhubeka ethwala amanzi nezibholaneni ezikhathana alingani amathuba unanzelele labantu abethu ezikolo abapasi ngenxa yokubana abantu ababafundisayo abasibo bolimi lwethu abakhulumi ulimi lwethu umntwana usephambanisekile okwesibili abantwana bethu bafunde ezikolo ezikhatshana bengikhona pha eduzane nje eflabusi lapha abantwana bahamba ama-50 kilometers bebancane grade 0 bahamba imango eyesabekayo bengabantwana ilanga lithile uzabamba nini umntwana uzasithola nini isikhathi sokukhumbula lokhu yena akade kufundiswa ngutitshala ongasowentwini okade emfundi elokukiliza okuthile lakathesi kubuhlungu xa ukhangela isizwe sakithi lapha abakhona
uhlupho lolu lungaqedwa ngani
singakatholi uzibuze singakubongela ukugebha amabhoholo ukwakha izikolo eziseduzane nanku phela sokufunakala lamafoni lawo okuthiwa ngama-smartphone abantwana bebelokhu befunda kodwa kokumqoka phezu kwakho konke yikuthi sithole umthwakazi senze izinto ngendlela ezifaneleyo ngenxa yokubana
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sibongile Banda umgcini sihlalo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party ebesixoxa laye uhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Namhlanje sixoxa lomculi olomdumo njalo engumahlekisa uMadlela Sikhobokhobo ngengoma asanda kuyethula ethi Amayelo. Siqale ngokumbuza ukuthi kahle kahle ingoma le ithwele umbiko bani njalo ngobani Amayelo.
Ingoma yokujayiva, ingoma yokukholisa, ingoma yokuthi nangu December bakithi kathi corona yasihlupha, ake sijayiveni, nangu phela umgidisi wamayelo uyavela, abantu abagidi sidla sijayive, akukho meseji engakanani ngoba phela ngeke yonke into ibe nemeseji siyazi, siyagida silalele isikhathi bani, makumele kugidwa kugidwe, makumele kulalelwa kulalelwe, lapha kulalelwa kuhleli kuyagidwa kuphela sizwa. A jive of my yellow, namaste, namapuja. Ma phela ukuthi irumba leyi kwesinye isikhathi ilalelwa mhlawumbe ngabantu esibavela emakhaya ngizama ukuyifaka nakubantu abasemadrobheni ngithi ayilalelani nawo umculo omnandi ngoba nami ngangayilaleli ngisakhula nami ngangiyibhekela phansi ngisakhula kodwa ngathi sikakuthi umculo omnandi kakhulu uNkulunkulu wasengifaka kiyo so nami ngizama ukufaka laba bantu abafana nami ababangayilaleliyo irumba ngithi ngiyabadonsa kancane kancane bazowuzwa yibo ngisithi bangisithi amayelo angitho nje amayelo ngebala ngitho abantu nje mhlawumbe uyabona ongeke ubacabangela ukuthi bangayilaleli irumba hayi umculo wami ukuyo yonke indawo online bo-iTunes what bonke lobo Spotify ukhona kodwa ke lowu ukhona ku-YouTube bangawusheka ku-YouTube ividiyo ethi amayelo madlela amayelo hhayi bazakhulisa
labo-ke abagidayo kulokwenza la mazwi akho alomculo ukuthi kugida behlukileyo mbe hhayi kuyafanana nje
ngicabanga ukuthi laba bantu abagidayo kuvidiyo ngi-avoide kumbe ngithi ngibalekele ukuthi bagide lo mgidi ojwayelekileyo ugijimisa inyawo zombili erumbeni ngathi akugidwe le migido vele egidwa yintsha malanga lawo efana nabo zekete nokusheka abantu beshekisa amaqolo ngathi akube yiyo imiculo imigido abantu abayigidayo these days so that le ngoma ingene nakuntsha ayilalelwe wonke umuntu uyes got a good taste yomculo sidiwa ndinovela ngaphi laba balendlebe enhle yomculo yebo sizwa
usuthisekile ngokwamukelwa komculo wakho sesikhangela labo asebewubukile ebulenjini ku-YouTube kumbe usathemba ukuthi baningi abakhona bezakubo
hhayi qinisweni ngingatsho ngithi vele umuntu akashuthi noma umuntu angabe ngemali engakanani umbuze ukuthi khona imali ziyangile kuto kuthi hhawu ungabeka kumina nami ngeke ngithi ngisuthisekile nama-views izifiso zami ukuthi ngentanga ngithi ngiyibuka itshaya half a million views ngizathi hhayi uyabona nje manje sikhangele lapho engivela khona sikhangele mhlawumbe ne-population abantu bakithi sengingathi hhayi ngiyisuthiselile kodwa ngifisa ukuthi umculo lowo uhambe ividiyo leyi iviewe ngabantu abaningi kakhulu bayisheye ikwazi ukuthi ifinyelele kuwo wonke umuntu abantu bakholise bagide ngodisemba awajayive amayelo phela ngingomdidisi wamayelo kanti siza kuthi asijayive isizwe abajayive abantu rumba to the people
Yeah.
leyo ingoma entsha kaMandela Sikhobokhobo ethi amayelo yena esixoxelayo emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani, nanzi ebezikhokhela. Uhulumende uthi nani labantu abatholakala bele COVID-19 liyakhuphuka malanga wonke olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.